Uhulumende uthi ungakhweli mahlayana kwentengo ezitolo kwenziwe nguye ngamaqhinga akhe akhaliphileyo. Umphathi ntambo wezamafekitali lokuthuthukiswa kwenotho umnumzana Mike Bima utshele umhlangano wabathengisa impahla etshiyeneyo we-Confederation of Zimbabwe Retailers eHarare ngomvulo ukuthi okwenziwe nguhulumende kuzaqhubeka njalo lentengo ikhangelelwe ukwehla.
Ngaze bakweze ngawe ezayekeli ukukweza vela akukhanyi ngoba imali yangikwele ukuthi sithenge izinto lezo kasilayo. So asikuboni, kubona yilabo abanemali abakwazi ukuthi kona kuphelileni kungakuphelanga. But into esiyibonayo thina yikuthi khona xa sithuba abantu abethu khonoko okuncane esiyabe silakho akula into ehlileyo, akuboni thina. Asazi abanemali abathenge into ezinkulu bayakubona kumbi.
Kodwa ingcwethi kanye loZulu uthi kuningi okubangele ukuthi intengo ingayali ilokhu iqansa okungelani lokwenza lohulumende lamaqhinga akhe. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga emazweni bethengisa elizweni ye-International Cross Borders Association umnumzana Dennis Juru uthi okungaba kubangele ukungakhweli kwentengo lokwala iqonga mahlayana ikwanda kwempahla evela phandle kwelizwe hathi amaqhinga kahulumende.
Abantu sebethenga outside the country, lokho okuvunyelwayo kungena kuyangena, okusimagulwayo kuyasimagulwa. Abantu bayasimagula izinto ngoba kune-SI-64. Izinto sezizinengi kakhulu zifladile eZimbabwe. So ma umuntu edayisa amagrosari sokufanele ukuthi ayehlise intengo ngoba lezi zinto sezizinengi kakhulu ekhaya.
Kodwa ukansila wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo uthi intengo kayehlanga njalo ilokhu iqhubeka iqansa. Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Albert Mhlanga uthi ibandla leZanu PF lantshontsha amaqhinga okuvuselela umnotho abunjwa libandla leMDCT.